Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesine mhla ka 19 Mfumfu 2023 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje. Umeli wePalestine eZimbabwe umnumzana Thama Almasari uthi badane kakhulu ngokuselakala ngokusela usekelo olugcweleyo kudaba lokuhlaselwa kwabantu eGaza Strip libutho lakwele Israel. Umphathintambo wezomnotho umnumzana Mthuli Ncube uthi kuqathekile ukuthi amazwe awezwekazi le-Afrika aphumele amacebo enhlelo ezanceda izisebenzi lapho sezithethe umhlalaphansi amapensioniya. Kuyaxokozela kwele Zimbabwe kulandela ukuxotshiswa kwamalunga edale lephalamende akubandla le-Citizens Coalition for Change ngumnumzana Sengeso Chabangu othi ungunobhala jikelelo webandla leli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umeli wele Palestine eZimbabwe umnumzana Thama Almasari uthi badane kakhulu ngokusela usekelo olugcweleyo kudaba lokuhlaselwa kwabantu eGaza Strip libutho lakwele Israel. Sokubulewe abantu besiPalestine abaphezu kwenkulungwane ezintathu i-3400 selokhu kuqhamuke impi phakathi kwele Israel leHamas. U-Almasari usola njalo okwenziwa ngele Melika eGaza Strip. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
U-Almasari wethule umbiko lo lamhla eHarare ngesikhathi ekhuluma lentatheli zindaba.
Palestine will not give up and we will fight on behalf of you because we cannot allow to the Israeli apartheid regime or to renew the apartheid definition in the 21st century.
Ele Palestine kalikubuyela emuva lizokulwa ngoba singeke savumela ele Israel ukuvuselela indlela zobuncindezeli.
Bekulenhlanganiso ezijiyeneyo ebezile zithunywa ezilalele umbiko kaAlmasri ebezizoveza ukusekela iPalestine ebhonjwa nsuku zonke ngele Israel elithi lidinga iHamas ngamehlo abomvu. Umnumzana Martin Jarare obemele inhlanganiso yeCitizens Against Economic Sanctions uthi abantu bePalestine kumele bethole uzibuse ogcweleyo.
Nathi siyakhala namaPalestina, amaPalestina bathi bafuni ilizwe labo and khona ePalestine bafuni ukuthi thina njengamaZimbabweans sikhale ngabo sithi Palestine ifanele ukuthi ibe ne its own state, its own country.
Kuhambo lwakhe lokwethekelela kwele Israel, uMongameli Joe Biden wakwele Melika uveze ukuba ilizwe lakhe lizaqhubekela phambili liphathisa ele Israel lize linqobe.
We're going to keep Iron Dome fully supplied so we can continue standing sentinel over Israeli skies, saving Israeli lives.
Sizoqhubeka sibasiza ukuze sisindise impilo zezizalwane zabe Israel.
UBiden uthethele lithuba lohambo lwakhe ukuyahlangana lomkhokheli wakwele Israel, umnumzana Benjamin Netanyahu, othi iHamas yiyo eyabhomba isibhedlela esikhulu eGaza Strip. Yabulala abantu abafika amakhulu amahlanu 500. IHamas iyakuphika lokhu isithi kwenziwa libutho lakwele Israel. Abanye bacabangela ukuba ibhomba eyabulala abantu yaphoselwa iPalestine Islamic Jihad. Labo bayakuphika lokhu. Unkosikazi Ofra Fahari ophethe isigodlo sakwele Israel kwele Zimbabwe uthi kuyamangalisa okukhulunywa ngu-Almasri.
It is the duty, an obligation, and the right of a government to protect its citizens. And since those crimes were made, I think that every person, every human being, wouldn't like to be associated with such cruel people. You would like to be associated with humanity.
Kuwumsebenzi lesibopho kanye lelungelo likahulumende lokuvikela izizalwane zakhe. Ngicabanga ukuthi wonke umuntu angeke athande ukuzihlanganisa labantu abalolunya olunje. Ungathanda ukuzihlanganisa lobuntu.
Isikhulumeli sesigodlo seMelika sithi ele Israel lilwisana leHamasi hathi abantu abahlala ePalestine.
The United States unequivocally condemns all terrorism and stressed the United States' firm commitment to upholding the law of war to include important protections for civilians.
Ele United States liyayisola kakhulu leyo misebenzi yobugebengu njalo lithi lizoqhubekela phambili ukulondoloza abantu kazana.
Ingcwethi ecubungula ubudlelwano bamazwe womhlaba umnumzana Teddy Ncube ongumcebisi kunhlanganiso ye Leaders for Africa Network uthi okwenzakalayo kutshengisa ukwehluleka kwabamazwe omhlaba ikakhulu athuthukileyo ukuxazulula isisusa sale impi ngoba ukufuthelana phakathi kwamazwe omabili sokuleminyaka eminingi. Uthi udaba lolu lwaziwa njalo yinhlanganiso yamazwe omhlaba wonke eye United Nations lezinye.
Ngokunjalo ke iconflict yona leyana bekuzafika kustage senesi nje sesifike kiso kodwa yinto ethusayo yinto kade kungamelanga yenzakale ngoba ama-channels e-diplomacy abekhona okube kungekho i-political will ikakhulukazi kwamanye amazwe ukuthi bancedise bona labo esingathi ngama-victims. I-political will yona leyo kungabi khona kwayo yikho sokulethela oluhluphe sesilalo.
IHamasi yangena kwele Israel ngamandla amakhulu lapho eyabulala abantu abafika phose inkulungwane lengxenye 1400 njalo yathumba abafika amakhulu amabili 199 abagoqela labadabuka kwamanye amazwe. Ibutho lakwele Israel lithi lizangena ngenkani eGaza Strip liyebulala bonke abadlelana leHamasi kodwa abantu emazweni achiyeneyo sebetshengisela emigwaqweni besola okwenziwa ngele Israel loba bechothoza njalo indlela iHamasi eyabulala ngayo abantu kulelo lizwe. Kusenjalo eleMelika selithumele ibutho elihlome laphelela eliselwandle okwamanje lapho elimelele ukunikwa imvumo nguBiden ukuba limanyane lele Israel lihlasele iHamasi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingoMavis Gama.
Abokholo lwesi-Islam lesiKristu bathi impi ye-Israel leHamas idinga ukuthi kubuyelwe emuva kukhangelwe ukuthi yaqalela ngaphi ukuze imiswe. Lokhu kukhulunywe ngalesi sikhathi sekulabantu bafika phose inkulungwane ezinhlanu asebebulewe kulimpi. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden ose-Israel lenhloko kahulumende weBrithani uMnumzana Rishi Sunak ose-Jerusalem sebazise ukuthi bama le-Israel kulimpi besithi ilelungelo lokuzivikela. Umgcini sihlalo wenhlanganiso efundisa imfundiso yokholo lwesi-Islam eMakomborero Insikelelo Trust uSheikh Laja Yasin uthi udaba lolo lwaqala kudala ngomnyaka ka-1947.
IBritain yiyo ikhoze ukuthi ama-Jews lawa, not ukuthi ama-Jews abekho right, no, bakhoze ukuthi ama-Jews laba bathi umhlaba lo owethu. So leso sikhathi babhekile lo mhlaba bathi awunabantu.
Welekelele sithi impile ingaqedwa kuphela ukuthi kufakwe amakhanda ndawonye kwenziwe izivumelano ezizalandelwa.
Masiqale lapho ukuthi i-two-state solution even if is not 100% kubo abantu basePalestine. Asiqale lapho kube ne-peace kukhulume lapho. Then ama-rights ukuthi ubani une-right leyo nayo le-right kuzokhuluma later. But khona manje every day abantwana bayashona, abantwana bayababulala. So angeke siqhubeke kanjalo. Because even in history, ama-Jews, ama-Muslim, ama-Christian, bonke abantu laba balandela different religions, bebahlala kahle indaweni eyi-one over and over again.
Umfundisi uSeni Sibanda ongumqondisi wenhlanganiso yokholo lwesiKristu eyeZimbabwe Christian Alliance yena uthi impi le ibangela ikwehlukana kwemibono yozokholo.
Siyakwazi impi leli lethi iqhubekelwe kweminyaka eminingi kakhulu, njalo siyakwazi sidlelela phakathi kwendaba zokwehlukana ngokholo, njalo-ke nenzondane ke khona abantu belwela umhlabathi.
Ekhuluma le Studio 7 ingcwethi yezombusazwe efundisa ekolishini le-National University of Science and Technology umnumzana Stevenson Dlamini uthi ukukhangelisisa imbali yalimpi kuqakathekile.
Uma isikhathi siyambona ukubuyela emuva kusuka sama-1947 kwezinto zona leziyana eziyaba lokuthintana kwemhlabathi, yizo kumele siye lemuva abayexoxisana bachazile ukuthi yini vele kwaba yisifiso sokuthi iPalestine la yehluleke ukuthi ibe libizwe elizinekwe yodwa elinenkululeko yelyalo yodwa isisana. Ngakho-ke awuqabulo lwakhona kubuye ekutheni siye buyela kwisisuka sakhona, yikho kule ndikimba yendaba khona ukuthi izinto zonke lezane zaqalayo ngo-1947 zazisiswe yini. Thina buyela khona phansi yikho kungaqala-ke kukhulunyiswana mhlawumbe sokungakhulunyiswana umlotho.
Oweyintatheli zindaba eyaziwayo kakhulu eZimbabwe njalo esesebenzela eBhilitane, uMnumzana Bekithemba Mhlanga uthi lalo bayimpile ile minyaka ilakho ukuphangisa ukuphela.
Le yinto yomndeni esile minyaka neminyaka, izigidi nezigidi zeminyaka. Angikhona ukuthi izaba yinto engathatha isikhathi eside le, ngoba ungathi uyakhanyela izinto eziningi. Ilizwe le-Israyeli esethe yalilwa lamanye amazwe khona ngale esihlengeni se-Middle East, abanganga ukuthatha isikhathi eside.
Impile isichiye abantu abafika phose isigidi sebelahlekelwe yimizi eGaza. Umphathintambo wezomnotho uMnumzana Mthuli Ncube uthi kuqakathekile ukuthi amazwe awezekazi le-Afrika aphume lamacebo enhlelo ezizanceda izisebenzi lapho sezithethe umhlalaphansi, ama-pensioners, ukuze zibelela kusasa elihle lapho seziluphele. Uveze ukuba izwekazi leli labantu abedlula amachumi ayisithoba mnemunye ekhulwini, i-91% abangazilungiselelanga ukungena enhlelweni zamampentsheni. Kwethula uNokuthaba Dlamini.
Lokhu kuphume emhlanganweni wenhlanganiso eziqondisa inhlelo zamapensioni emhlabeni wonke jikelele, owe-International Organization of Pensioners Supervisors, IOPS Global Forum, owenzelwe eVictoria Falls. Lumhlangano wenziwe ngenhloso yokuxoxisana ngamanyathelo angathathwa ukuze uZulu athole inzuzo yeziginqo zakhe azisebenzela impilo yakhe yonke lapho esephela amandla umzimba ungasavumi ukuthi asebenze. Uncube uchasisa kabanzi ngenhlupho pho ezibhekanela labo asebethatha umhlala phansi.
91% of sub-Saharan African workers do not save for old age.
Inani elifika 91% lezisebenzi kuzwekazi le-Afrika kalibeki esikhwameni imali zokuzilungiselela okuluphala. Yikho bezithola sebesehluleka ukuthola indlela zokwenza imali, okokuthi lanxa sebethe baguga behluleka khona ukuzelaphisa. Loba kunjalo, uhulumende uzahlala esengqubeni yokubona ngokunakekelwa kwalaba. Ngikhuluma izolo nje silobelane izivumelwano lohlangothi lwe-African Union ezimayelana lokunanzwa kukaZulu kugoqela lalaba asebekhulile.
Uncube uqhubeke esithi ukuze babonise ukuzimisela kwezimba kulolu daba lwamapension sebethule umthetho omutsha ngaphansi kwesigaba se-Statutory Instrument 162 of 2023 ozabona ukuthi wonke uZulu owalahlekelwa imali yakhe ngomnyaka ka-2008 lapho isisinda se-dollar lelizwe saphenduka saba yize uzathola imfanelo zakhe. UMnumzana Lloyd Gumbo, isikhulumeli sekomishini ebona ngezamapension e-Insurance and Pensioners Commission, uchasisa ngokusebenza komthetho lo.
From 1 October to the end of December, ama pension funds kumele bayenze ama calculations ebabona ukuthi ubani kumele athole imali, ubani kumele athole imali. So bengabona ukuthi uzibani kumele simnike imali, sebeletha ku-IPEC ilist yakhona ama compensation plans ukuthi thina sikhangele sibone ukuthi uright yini abakuyenzileyo, bakakulethe kuhle yini. So thina siyabe sile 1 month ukuthi sikhangele khonoko, then singabona ukuthi hayi abakuyenzileyo kuright, akula problem, bengaproceed ukuthi babhadale. I-pension fund iyabe sikhangelele ukuthi ibhadale within 30 days.
Omunye wabakhangelele ukuthola inzuzo yeziginqo lezi ngumfelokazi unkosikazi Regina Khumalo weWange, yena owatshonelwa ngumkakhe ngomnyaka ka-2012 esebenzela inkampani yeZimbabwe Grainberg. Uthi loba walungisa amaphepha ukuba asale ethatha iziginqo lezi, kodwa lokhu akusafikanga ndawo ngoba ethi watshelwa ukuba inkampani le kayisela mali.
Imali engayisiza lapho was 1,000, azange futhi baphinde benginike imali. ngithethe sithi ngihamba babe kenza behola ngemva kwenyanga ngithethe sithi ngihamba bathi ayikho.
Umhlelokazi lo uthi ulokudideka ngalokhu engeza ukuba kakwazi ukuthi imali ingangena umswenya nje kungabi indaba zalutho.
Into kwakhona lathi akusiphathi njengabantu ababe abesisehlupheni angitho nxa ususwela nokuthi ubambe ngaphi vela sila ngokubamba imali leya imele ukunceda ayisaphumi sokuthiwa yisefo njani ingasekho njani ayisekho njani mina ngingakafi.
Ingcwethi ecubungula ngezamalungelo kaZulu umnumzana Efincube ekunhlanganiso yabathengi eNational Consumer Rights Association ephendula kumthetho omutsha lo uthi wokwenza iningi lingabi lamapension kuleli simo sobuyanga abaphakathi kwaso ngokuseleka kwamathuba emisebenzi.
Bonke nje abantu abadala ngokuba mdala bele mali ayizuzayo yikho kuza kwenza ukuthi abantu bagcinakale ngendlela ehloniphekayo ngendlela elungileyo hayi lokho esikubonayo. Kanti ke futhi kuyadingeka ukuthi ngiswe into le esiyibona njalo nje yokuthi imali yabantu bayayifaka emabhenki ivuke kusasa ingasela amandla isiphelile kumbe uhulumende seyithethe seyebile kumbe siyebiwe ngamabhenki njengalokho sike sakubona emuva le.
Abe Insurance and Pensions Commission bathi umthetho omutsha usungulwe ngemva kokunanzelela ukuba manenge kakhulu amankampani aphule umthetho wamalungelo ezisebenzi zayizolo ngakho kufuze bekhokhe ngemali yakuleli eyaphandle kumbe okubambekayo okufana lezakhiwo zaleyo kampani besithi banengi iholo labo eselaba yize. Loba kunjalo bathi uhlupho ababhekane lalo njalo yikuba ezinye izisebenzi kazisondeli kubaqhatshi ukuyathola inzuzo yazo besithi kunje bahlezi phezu kwezigidi zemali ezingabikwayo. Lokhu kugcizelelwe ngumsekeli kanobhala welemelika kuhlangothi lwezisebenzi umnumzana Ali Khawa othi labo babhekane lohlupho lunye ngembangela yokuba kabalandeleli amankampani abawasebenzela besesebatsha ukuze bethole imali zabo ngokugcweleyo. Lomhlangano uqhutshwe ngaphansi kwendikimba ethi Entrenching Retirement Security in a Challenging World ubukhangelela njalo ukuba kudingwe indlela zokuphathisa labo abasebenza beku-informal sector ukuze labo bathole inhlelo zokulondoloza inzuzo yabo ezabagcina kwela kusasa. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezamadolobho lubhalele amakhansila awebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change ukuthi aseyiwo amalunga ekhansili yakoBulawayo kulandela ukuxotshiswa kwawo ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi ungunobhala jikelela webandla leli. UEzra Chisa Svanda usethulela lolu daba ekoBulawayo.
Katalu kahulumende olubona ngezamadolobho lubhalele amakhansila webandla eliphikisayo eleCitizen Coalition for Change ukuthi aseyiwo malunga ekhansili kulandela ukuxotshwa kwawo ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi ungunobhala jikelela waleli bandla. Umsekeli kameya wakoBulawayo ukhansila Donaldson Mabutho uthi liqiniswe incwadi yakhona sebeyitholile.
Sesitholile amagwaliba abhalwe nguminista labhalwe ngutown clerk ukuthi thina ke asisengokhansila. Into khona ke ukuthi thina savotelwa ngabantu. I got 5,862 votes kuward 9, the highest in the entire ward koBulawayo. And abantu bakoBulawayo abantu bempophoma ngabajabulanga ngento enzwe nguSengezo Chabangu. And very soon I think abantu baza expressa ukungajabulanga kwabo ngendlela yokutshengisela okusemthethweni peacefully.
Ukhansila waleli bandla le-TPC wakhethwa kuhlangothi lwabomama ngaphansi kwe-professional recommendation ukwazazana Zibusiso Chongwe laye uxotshiwe uthi okwenzakalayo lihlazo.
Ye qeda ukureceiva incwadi evela ecounciling kuclerk esithi angisanga ukhansela owakoBulawayo because of incwadi ebhalwe ngulo ozithena ngu-secretary general of i-TPC. It's a disappointing act by the minister of local authority. Bengicabanga nje ukuthi njengabantu abafundileyo abahamba esikole abawaziyo umthetho owelizwe though at least respect the constitution, respect the law of the country.
Ukhansila waleli bandla le-TPC owakhethwa kuhlangothi lwabomama ngaphansi kwe-professional recommendation ukwazazana Zibusiso Chongwe laye uxotshiwe uthi okwenzakalayo lihlazo.
Kumbe imhlolo kumbe kuyini silesimanga kakhulu ukuthi sesirikhola
ade aseyo amalunga ephathi. Mina ngokwami lokho ngiyi-UCCC angisukanga ibandla elilo elangikhethayo langifaka ku-PR Council. Angizange ngike ngisuke lokho engikhona khona.
Ibandla le-UCCC lithi selibhale amapholisa licela ukutshengisela koBulawayo lisola isinqumo lesi mhlaka 23 kuMfumfu. Igama lami ngu-Ezra Chiza Sibandawo, Studio 7 koBulawayo.
Izizalane zaseZimbabwe ezihlala kwele South Africa ziveza ukukhathazeka okukhulu ngomkhankaso we-Operation Dudula okuvala wonke amavinkili ezizalane zakwamanye amazwe emalokitshini besithi lokhu kungabangela ukuqhamuka kodlakela lokuchwasa ngobuzwe olwe-xenophobia. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ithuku lamalunga abe-Operation Dudula asungule lohlelo elokishini leSoweto eJohannesburg, lapho abangene phakathi ngokungamavinkili lokhu abakwamanye amazwe ngayinye ngayinye. Ekungeneni kwabo bebefika bahlole konke okuthengiswayo ukuthi kulayo yini imibhalo etshengisa ukuthi akukedlulelwa isikhathi. Impahla abebezithola zingela mibhalo bebezithatha bayazitshisa. Kade lapho bebexwayisa abanini okungamavinkili lokhu ukuthi babophe imitshaqana yabo baphume baphele kulezi zitolo ngoba sezathathwa izalwane zakwele South Africa. Le yinto isizalwane seZimbabwe unkosazana Victor Mathutu obuya njalo abemgcinisihlalo wehlanganiso elolu amalungelo abesifazane ezimfimbokodo athi iyethusa ngoba ilokucwasa ngobuzwe phakathi.
Kuyinto engalunganga kakhulu leyo. Nxa kuyikuthi amalunga e-Operation Dudula acabanga ukuthi laba bantu bokufika bathatha i-business labo, kumele ukuthi baqale babheke ukuthi laba bantu basebenza kusemthethweni. Empeleni laba bantu banama-license abanikezwayo uhulumende we-South Africa ukusebenza, ukuthi babe lama-shopu, lama-spaza shopu lawo abalawo. So nxa kuyikuthi basebenza ngokusemthethweni balama-license, why kumele ukuthi amalunga e-Operation Dudula abe bangenela ebahlukumeza?
Lokhu kugcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe, unkosazana Sindisiwe Mpofu ohlala eSoweto, othi abanini balawo mavinkili bahle bavala besesabela ukuthabalaliselwa ibhahla zabo ngabeDudula laba.
Into eyenziwa ngoDudula iyasisabisa kakhulu, isenza sicabange izenophobia le eyadlulayo. Kusabanisa khona ukuthi maybe seyizoqala futhi. Siyisaba kakhulu impela. Abantu abaningi bavalile ama-shops wabo because besesaba iDudula bana bazobathathela izinto zabo, bayachisa njalo, bayesaba ukubana bazoqala ne-looting.
Kodwa iqembu le-Operation Dudula elisungule umkhankaso lo lamhlanje ngokungena kumavinkili abokuza elokishini leSoweto lithi abokuza laba abahambe kibo ezitolo abangene kuzo bebefika bathathe zonke impahla bathi sezedlulelwe isikhathi besiyazitshisa. Obona ngokuqoqa kwenhlelo ze-Operation Dudula uMnumzana Thabo Ngayo uthi ibhizimusi lokungamavinkili lokhu kumele kube ngelezizalwane zakwele South Africa kuphela, hathi abakwamanye amazwe.
The purpose obviously to save the community from buying poisonous foods from these other shops. And what we have achieved today, we managed to get some of the food that were expired and includes the natives, includes the pets for women. And some of those pets, they're fake.
Elinye ilunga le-Operation Dudula unkosazana Cynthia Ntongangane uthi abokuza laba abaphume baphele South Africa loba lelamaphepha kumbe hatshi.
Unomuntu akayengakubo nathi sisendaweni yethu, ikhantri yethu le, salilwela lelizwe, abahambe kazifamu zabo zibamele.
Loba uhulumende ubengakaphawuli ukuthi kungangani abeDudula laba besekelwa besenza umsebenzi okufanele wenziwe ngabahloli bezempilakahle, amapholisa aqalise esala ukuthi baqhubeke ngalo mkhankaso ngoba isithi abakwenzayo akukho emthethweni. Loba kunjalo bagcine sebevunyelwe ukwenza lokho. Selokhe kufe abantwana bane ababikwa bebulawe ukudla okuthengwe emavinkilini lawa, iziphathamandla zikahulumende lazo seziqalile hamba zingena konke zikhangela ukuthi abanini balemvumo na yokusebenza lokuthi ukudla bawuthengisayo akudlulelwanga isikhathi na. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Kuyaxokozela kwele Zimbabwe kulandela ukuxotshiswa kwamalunga edala lephalamende akubandla le-TCCC ngumnumzana Sengezoshabangu ozithi ungunobhala jikelele webandla leli. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu Gibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Believe Gawule webandla leZanu PF lomnumzana Fortune Mlalazi owebandla le-TCCC. Ugawule usungula lingxoxo.
Akula ma-recalls Dube kweZanu PF. Kuti akula ma-recalls u-Secretary General weZanu PF u-Dr. Albert Mpofu wazanga recall muntu. IZanu PF yaba le-Congress last year yakhetha ukhokheli obuyibo obukhona ukhokhelwa ngu-President Emmerson Mnangagwa. I-Congress yaba khona i-party iZanu PF ilama-secretaries. So umuntu omele recall abantu no-Secretary General we-party onguye owakhethwayo e-Congress. So ngokunjalo ke akulanto enjalo lokwala liphupho nje. Umuntu laye kade zami ukuvala into leyana ema-recalls ozama ukungani uphuma lokunye kuyinto okungani uhambelana nento yama-recalls laye i-CCC kube kanti i-CCC nezanu PF amaphathi amabili atshiyeneyo. I-CCC mina engiyaziyo ukuthi ayizange ibe ne-Congress yiphathi engenama-structures. Yiko engiyaziyo ukuthi nxa sebethutha labo abathuthayo bathutha lani yinto ya iZanu PF asingeni ndawo ngikho lokho kwinto
kwesikhathi. Yes, siyakuzwa kakhulu, siyakuzwa kakhulu baba Gawule. Baba Mlalazi ungamphendula kwalapho.
Uqinisile eZimbabwe sokugcwela izigangi kwezopolitiki. Izigangi esezingenela iZanu sezingenela le-TCCC. Ngilesifiso ukuthi alibana laba oGawule bazibona lalezi zigangi ezingenela ku-TCCC. Ngiyazi ukuthi uzaemphasiza ngendaba yama-structure but i-point of interest isekuthini kungani kathi laba abantu bejongwe abezani beso interested ekuthini i-TCCC ibe lama-structures phela abephulanga mthetho ngokungabi lama-structures apolitika nje bathi izigangi zabo abangazisebenzisa abantu abazilambeleyo ukuthi bagijimise i-program yezani eyokudistabilize phela kabaqali babonile besebenzisa umnumzana uMondora bamqeda politically waphela kathe sisebenza nalo kuthiwa nguChabanga ngumfowethu siyamazi uGawule uyamazi kodwa-ke ngenxa yokuthi ulambile sebethethe i-advantage abantu bezana
naso kindaba khonapho-ke ingqobe kukhanya iyini baba Gawule uyatho lapho baba Mlalazi uthi lina yini elihlokoza inyosi lapha akukho kunye
hhayi angitho iZanu PF ayihlokozi inyosi. Inyosi zivele zisegcekeni vele abantu emuti luyehla kuphela luzehlela luyeya phansi odlulayo zile zikhothela njengale kuthi sisi uluji lwakhona vele lupho ngugegeleza nje nenyosi zakhona zibalekile akwazinto zishuzele umantwane lupho ngugeleza bangazitaphela odlulayo etaphela into engalamnikazi okukhona Gibbs akula phathi emhlabeni ongaka banakunike into le-ANC uyayibona even nabo-AFF South Africa obalibanibetala ama-congresses kati iphathe njani ngala structure right nango bedid sokukhona oCabanga sebekhulumile uCabanga abantu bamphika bethi uCabanga so-CCC namhlanje iCabanga oCabanga yibo ama-founders yamadoda asebenza kubunzi iphathi le-MDC i-CCC ye abaagrodoba abantu kulokuzeni ku-MDC ngale i-MDC yasungulayo babekhona uCabanga lawo yikho akathe sikhathi sebebephikisa bephikisa bethi uCabanga bamazi uCabanga umuntu we-CCC lwa o-CCC uCabanga uma ukuthi sebephume ne-intrim abaphume nayo bona ngaba ne-intrim arrangement ababanayo nesikhathi saba abanyele kube nesithi bona into yakhona bayazi bathoni nxa besitsho njalo kini bathoni okay yi-operative by the structure iphathe enjani ngala ma-structures atsho phathi phela la iklabhu ingane iklabhu yabomama emakhaya laleze ingane le-constitution emalawini ine-village ine-constitution yilokuze nibani iphathe ngala constitution ngala structure what kind of a party is that
khonapho-ke Mlalazi nanko-ke
engiwubuzayo kuyi-one baba umbuza ubaba uGawule kathi izanu inani lama-structures ewe-tripu sikuthi balawo kumbe kabalawo bona bangenaphi
yasingeni ndawo
lapha lizwe ingxoxo lomnumzana Believe Gawule owebandla leZanu PF lomnumzana Fortune Mlalazi webandla le-TCCC beqoxa loGibbs Dube. Lingakhohlwa ukulalela uhlelo lethu lwanamhlanje asiyihluzeni bomama i-Live Talk olivalelisayo nguTabo Kancube.